thina siyathemba kakhulu into esingakwanisa ukuyenza njengamaZimbabweans masingamanyana sibe moya munye sisebenze ndawonye sisebenze ilize libe le-political stability sicreate ama-conducive environment for ama-investment aqhise i-economy yethu singaqhelisa i-economy yethu sesikwanisa ukwenza ukuthi siphalule imisebenzi ontanga bathole imisebenzi bathole amathuba okuya ezikolweni bathole ukucijiswa izskills ama-skills abo ukuze bakwanise ukwenza imisebenzi etshiyeneyo enjengaleyo njalo kuqakatheke kakhulu ukuthi nxaso siqhelisa i-economy yethu sibone futhi njalo ukuthi siyayiqhelisa njalo siyenza ukuthi abazabuya kwela ikhekhe lakhona lonke likhona hathi ukuthi sidle konke kuphele namhlanje.
Umnumzana Tsvangirai uphinde wasola uhlelo lwe-indigenization esithi aluthuthukisi abantu abaningi. Nxa sesiqathanisa lalolu olwenu ubona ingani iluphi olungcono ngasizathu bani?
Olwethu lolo lwe-NDC lungcono kakhulu any economy. Abantu yathola ukuthi about 10% on the means of production, the rest kumele basebenze. Abantu beZimbabwe badinga ukuthi bathole amathuba okuyasebenza ngomsebenzi olesetenti bakwazi bathole imali zabo bayenelisa ukubhadala amarenti njalo ngabuza abantu bakutsho ukuthi kona into abayifunayo imisebenzi. Okwesibili, indaba yokuchelisa i-ikonomi yethu, sibize abangane abatshiyeneyo abavele e-Europe, abavele e-China, abavele e-Africa babuye bathele imali yabo sikhulise i-ikonomi yethu. Singakhulisa i-ikonomi yethu sizaba le khekhe elikhulu esiyalisheya amaphisi amakhulu sibaningi. Okucina ngokuthi i-ikonomi yethu akumele ibe partisan. I-indigenization ibe le problem yokuthi ilokhetho nxa ungeufike umuntu we-ZANU PF ngeke uthole, nxa ungazani lo minister kafukwere ngeke uthole lutho, nxa ungazi umuntu ku-ZANU PF ngeke uthole lutho. Lokhu akuncedi ilizwe leZimbabwe.